uhlelo lokubhalisa lokuncedisa abantu ukuthi barejiste njengamavota luhlelo esibenzayo izigaba amaprovinsi wonke eZimbabwe. Uhlelo lolu lubuyela emuva koBulawayo ngezinye izizathu zokuthi bekungasebenzeki ngenxa yengxabangxoza leyenziwa yilawo abasebenza bezami ukudestabiliza i-MDC yalaye. Kodwa hhayi sesingena iprovinsi lidashi inkokhelo yeprovinsi isingenangena ama-district wonke besenza i-bot-bo bekhangela ukuthi ngoba nihamba balokhu bengakabhalisa ngabancedisa njani ukuthi bayebhalisa angabafundisa njani ukuthi bakhangele ba-check-e ku-voters roll ukuthi bakhona yini njengoba ukuthi athesi ngaku-website evekileyo yenelisa ukuthi ungena kuphikisana ungena ni konke khonokho kufundiswana kanjalo. Yikho-ke kubizike i-leadership inkokhelo yeprovinsi yaboBulawayo angifuthi nike bakhuthaza lami siye qophi kuqakatheke kangaka ukuthi kangakanani ukuthi kuregistre kuba nama-voters. Yikho-ke ngisho nakho koba kuli viki sizabe silokhe sibhoda ama-district wonke sikhuthaza abantu ikakhulu ontanga ukuthi baye register befundiswa njalo ukuthi ukuqakatheka kuregister befundiswa njalo ukuthi kuregistwa ngaphi njani kumele uthwale amaphepha njani ukuthi uye-register. Yini uhlelo lolu-ke esilwenzayo emaprovinsi wonke ngoba mina ngihlala koBulawayo bengincedisana ngenkokheli yeprovinsi koBulawayo ukuthi benze uhlelo lolu.
Lamukelwa njani lapho elifike khona? Sikhuluma nje emakhokhoba abantu bebekwazi ngempela ukuthi sokuvulelwe ukuthi bengabhalisela ukuvota njalo bekhanya bezimisele ukuthi benze njalo.
Bemukelwe sibili lapha bebengena khona kakuhle ngomusa abahamba bethungisa bezazwa. Kodwa-ke loba beyabe bekhuluma ngendawo yokurejista abantu abaningi bale sebevota indaba ezikhona ezibahluphayo ngohlupho olukhona ezweni indlala konke khonokho kube kutshintsha kuntshintsha nabalo kuze ne-foreign currency lawa kuntshintshelapha intengo zihlelile kumbe uthenga ngama-bond uthenga ngama-US dollar abantu kanti manje kuzakuthelani ukuthi kube kulokhe kusenziwa konke khonokho kwenza abantu behlupheke kangaka babe nabayana. So sebenzisa hhayi khonokho kuqakathekile konke khonokho kuhlupheka kodwa kuphedwa yikuthi abantu barejiste bayevota ngoba nxasi ubelungela lokuvota ubelungelo lokuthi ungenise uhulumende ozalungisa ubuni konke khonokho okukhona ezweni.